So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi kufonqwa bakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 abathola kule mininingwane yabo engaqondanga okokuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota nxa bebengalungisisanga amagama abo.
I-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla, uyahamba kuze-ke office kuphela ufike ubhale ukuvota akuvalwa noma kulamaye ama process ayenziwayo okufana lokuvota inspection.
Izakhamizi zakobulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imoda kuleli dolobho kumele imise umsebenzi ngoba isibangele ukungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali yokupaka ngenyanga.
Iziyakhali zakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabetha umoya sibili izimoto kazikho, kodwa ke uhlupho olusuka lube khona izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi. Ungazami ukuhamba ngemota uyabuya isikhwama sakho sesibe.
Inhlanganiso emela intatheli zindaba iYoung Journalist Association isisole ukubotshwa kwentatheli zindaba zephephandaba leNewsday izolo zithetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo weData Protection Act.
Yazi okuhlupha ngokhulumende ukuthi odokotela asizeke size sakulomthetho othi umuntu engafa elatshwa odokotela bayavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo ebhukwini loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 bathola kule mininingwane yabo engaqondanga okutsho ukuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota bengalusingisisanga amagama abo. Kodwa abahlole lolugwalo kusalungiselelwa uhlelo lwe-delimitation exercise bedlula amachumi amahlanu ekhulwini i-50% kunani lababhalisela ukuvota, okutsho ukuthi ingxenye yababhalisela ukuvota i-50% ingazithola isenkingeni yokungavunyelwa ukuvota ngoba ingahlolanga lolu luhlu ukuveza ukuthi imininingwane yabo yalotshwa kuhle. Ukucubungula lolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eye-Ekhaya Vote 2023. Yena othi iningi lahlola lolu gwalo kubomakhalekhukhwini.
Ayinani leli life ngokubona kwethu life, kodwa esikunanzeleleyo ukuthi abantu abaningi basebenzise ama-mobile phones abo ukuverify i-information yabo leyo voters roll. Abalutshwane kakhulu less than 1 million basebenzise ukuya kuma physical verification yaleya dikhona kuma polling stations ade sethe wapho yizeke. Lokhu kutshengisela ukuthi khona kungayisikho ukuthi bekule le platform le phone bekuzaba lenani elilutshwane kakhulu ekukhangeleni beku inspecteni voters roll. 2.9 million ngabantu abaningi kakhulu, kodwa esizibuza khona njengenhlanganiso yokuthi khona ingabe kuvotwa online, ingabe kujuthawa iningi labantu liyavota, kodwa lokho ukuthi umuntu uyasuka ku-physically inspect or physically cast the vote, i-question aze yakhona ukuthi kungabe kuyilapha okulohluphe khona kakhulu. Lonke sizazama kubakhuthaza abantu zethu ukuthi sincedisane nini ukuthi sibhalise nini ukuvota. Kodwa sikunanzelela ukuthi inkinga ekhona ukuthi ama voter registration centers akhona kathesi akuma districts la kuma provincial offices awezeki. Okungasondawo ukuthi ungaphonga uvuka ekuseni ezindaweni eziningi ukuthi susiya khona. Sokuyi cost yokuthi umuntu agade ibhasi, agade umchova, agijime ebhalise ukuvota. Ukuvota khona kuqakathekile kodwa besikhangelela ukuthi ingabe bekungaba lenye blitz yokuthi sikhankase njalo ukutsha izekhi besebantwini abantu bekwanisa ukubhalisa ukuvota.
Kodwa abantu bayakwazi yini ukuthi bengaqhubeka bebhalisela ukuvota lanxa kungela blitz leyo? Kukanti liyakhulumisana yini kathesi lenhlanganiso yezek njalo liyasuthiseka ngendlela eqhuba ngayo uhlelo lolo?
Njengenhlanganiso sihlezi sikhuthaza langesikhathi se-blitz lapho izekhi izekhona ebantwini besiwakhuthaza abantu ukuthi nxa ungakwanisanga ukubhalisa kathesi sungabhalisa any other. I-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla uyahamba kuzekhi office kuphela ufike ubhalise ukuvota akuvalwa. Noma kulamanye ama-process ayenziwayo okufana lokuvota inspection le delimitation lezayo kodwa ukubhalisa ukuvota vele kakuvalwa. So abantu nxa ulapho okhona ufinyelele lapho kuduzeleze i-office kumbe uthe usuke enkayi egwelutsheni wabuye enkayi isetha ugijima uhluye ngena ezek office ekhona lapho eduze lawo ubhalise ukuvota akumiwa ukubhalisa ukuvota. Noma adungekho elizweni ngesikhathi se-blitz ubuyile kadesi uyafika ubhalisa ukuvota kuma-zek offices. So kuqakathekile khonkhanga ukuthi abantu bakuzwise. Njalo emfundisweni yethu vele besikhuthaza njalo nje ukuthi ubhalise ukuvota akakumiwa. Nxa ungathena 18 years namuhla hamba ubhalise ukuvota uzathola ithuba lokukhetha ibukhokheli ongabe ubufuna esigabeni ewadini e-constituency yakho landi kungakhathalekile ukuthi izekhi ilamanye ama-stages ewayenzayo afana nalabo inspection bona laba afana nalabo delimitation.
Lo ke ngumnumzana Nkosikhona Dibidi isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eyekhaya Vote 2023 ubexoxa esigcinweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele imiswe umsebenzi ngoba isibangele kungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali ukupaka ngenyanga. Inkampani yakwele South Africa ethiwa 10D3 International ibikwa ibe lenzuzo edlula inkulungwane zamadola emelika angamachumi amane US$40,000 ngenyanga ezinhlanu ezisanda kwedlula ngenxa yokubhaka izimoto. Abanye bathi linkampani ayisuswe kuvunyelwe enye ezabhadalisa imali elingeneyo. Lokhu ngokunye ukwethulwe izakhamizi emhlanganweni owenzwe lentatheli zindaba kuviki edluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe okunengi abakwethulayo.
Ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabetha umoya sibili izimoto kazikho kodwa ke uhlupho olusuka lube khona izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi. Ongazami ukuhamba ngemota uyabuyisa amasako sesibethu moya ngenxa yokuthi iCity Park i-23 iCity parking system yabo kayila zakuthi itikiti lelo ngelesikhathi esinganani. Ungafika upake 10 minutes uya $2, ungasuka futhi epaka 5 minutes lapho pake khona sokumele $2. Ngakho ke bayathi ziyathi zakhamiza ukuthi le indlela okwenzakala ngayo zenza ukuthi abantu besabe lokungena ngezimoto edolobheni. Njalo oso abamabhizimusi bayathi ukuthi ama customer abamaningi awasafinyeleli kuma business abo ngenxa yokuthi abanye sebedonda ukuhamba ngezinyawo ngoba sokho uqhuma idolobho lonke usuka lapho siya lapha usiya lapha ngoba ungathi uhamba ngemota sokumele ukuthi lapho ufike khona wama phambi kwebhizinisi ethile sokumele uthi imali. So abantu ibadikeka kusebenze ngaleyo ndlela njalo bayakhala ngalabo abafana abagqoka njengabebutho abayibo abahamba beklempa izimota leziyana khanya kabaphatheki kuhle izakhamizi aziphatheki kuhle abantu labana ngendlela abaziphatha ngayo sebengabantu abalamandla esabekayo sebengogoliyathi bakoBulawayo. Izakhamizi eziningi ziyakhala ngoba sezisiba forced ukuthi zihambe ngenyawo.
Kukhona yini okukhulunyiweyo ngamastand izidanda zokwakha sizwa kuthiwa kulabanye abakhalakhala ngendaba yentengo yezidendi
ziyakhala zakamizi ezabo phumula zabo magwegwe bomhlangeni la kwezinye indawo ezathola izidanda izidanda lezi kukhanya abathe bezithenga izimdola le US dollar bekuyi-1 to 1 abaningi babethenga ama 7,000, 6,000 kodwa ke kuthe kusifika ku-2019 sokuthiwa izimdola le US dollar ngakusalingani labo kwasokuthiwa imali yabo isiluzivalo so yikho kabakhala ngakuthi bona bebhadala izidanda lezi babhadala baqeda abanye bathengisa izinkomo bezama ukuthi labo bathole indawo yokuhlala kodwa kathe sokuthiwa bathope up ngama 6,000 US dollars so ziyakhala kizakhamizi zithi ngenxa yalokho sezisizwa umbe sezizibona sezithenga izidanda lezo kabili ngoba bathenga bona imali yabo iseselevalo ngaleso sikhathi kungani sokumele bathope up ikakhulu kade bekhala kakhulu ngabe phumula south lesuwa
sizwa kuthiwa izakhamizi zikhulume ngodubo lwengcekeza edolobheni
izakhamizi ziyathi ukuthi ubulawayo esidikidikini ngasahlanzekanga njalo amasuwa besingathi izitishi zengcekeza zikhanya zidubuka imihla lamalanga khonkhana sokusenza ukuthi i-environment ingahlanzeki ngoba zigeleza njalo nje kube lemnuko njalo nje ngakho ke izakhamizi ikwathi zikhala ngakho lokhu ukuthi kakulungisiswe ukuze labo baphile kwi-environment ehlanzekileyo sasesithinta ke ngendaba yegetsi electricity ukuthi sokuyisivuka mpunzane ukuthi mihla yamalanga ugetsi yahamba nje kungela timetable ukuthi kathi kumele ihambe nini ukuze abantu balungiselele khonkhana izakhamizi zikhale ngakho ukuthi kuyazi limaza kakhulu ngoba bagcina bengasakwazi ukuthi baplane njani kube sokusibake le ndaba ye continuous assessment learning area isingathi ikhala iyona leyo ndaba inganto abazali lanxa bayathi ukuthi into enhle sibili ngoba iyancedisa ukuthi abantwana ekucabangeni lapha bathuthukise ukucabanga kwakho kodwa kwakusuka kubahluphe linani lama assignment lama task lawo bese ngathi ngamakhala lawo ngoba lisuka libe ningi kakhulu okubangela ukuthi nxa umntwana eprimary ubuyenza 9 subjects ubuyenza 8 subjects ubuyenza 10 subjects konke le secondary acine selomsebenzi omnengi kakhulu for instance nxa umntwana esesecondary mbuyenza 11 subjects ugcina sebhale 55 amakhala ugcina seconcentrate kakhulu ukukhala akhohlwe ngalokho okumele akwenze lawa amanye amacomponent ale waiting engazanti iphezulu so ke izakhamizi bezikhala ngakho lapha le mbuzo ebuzwayo abanye bayathi ukuthi umntwana eseprimary uzafica ukuthi imbuzo aseyibuzwa singazanthiwa ngumuntu obhale i-thesis ye-PhD
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association Inhlanganiso emela intatheli zindaba eYoung Journalists Association isisole ukubotshwa kwentatheli zindaba zephephandaba leNewsday izolo zisetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo oyeData Protection Act. INewsday ithi ababotshiweyo laba ngumhleli wayo uWisdom Mudzungairi, uDesmond Chingarande kanye legqwetha lenkampani uTatenda Chikohora. Amapholisa athi abathathu laba badinda udaba lwamanga olwalumayelana ngokudoniselana kwabaphethe amathuna eGlen Forest Memorial Park. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshelela umsakazo ukuthi abathathu laba baphange bakhululwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli weYoung Journalists Association uLeopold Munende.
Umthetho osifaka engozini kakhulu yile abayithi code, i-Criminal Codification Reform Act. Lo mthetho usetshenziswa endaweni ezijeneni. Bayawunesikhiwa ngithi bayawu-interpreta ngendlela abaye befuna ngawo. Bayakwanisa ukuthi wena ukuma kwakho lapha sokuphambanise umphakathi sesikubopha uyintatheli zindaba usebenza. Wakwanisa ukuthi kumbe indaba owayibhala izolo isibangele abayithi ngesikhiwa yi-alarm and despondence anything. Umthetho onjengokhodi ususetshenziswe yonke indawo. Yiwo esingathi khathesi usuhlupha kasihlutshwa ngabo IPA i-IPA yangani yalungiswa kodwa asisuthisekanga ngayo kodwa yangani yakhitshwa kodwa khathesi umthetho lo owekhodi yiwo osusetshenziswa nguhulumende wethu ukuhlukumeza intatheli zindaba abamela amalungelo abanye abamela amalungelo ezombusazwe njengalokhu esiwubonayo.
Yebo lithi imithetho le mibi kodwa uhulumende nxa ezivikela uthi kumele kube le mithetho elawula ukusebenza kwenu njengentatheli izindaba ngoba kungaba ngumhlambi kazelusile kungasuke kube ile nkinga enkulu elizweni
yazi okuhlupha ngohulumende ukuthi odokotela asizake size kuthiwa kulomthetho othi umuntu engafa elatshwa odokotela bayabotshwa asizake sizokuthiwa amagqwetha nxa emele umuntu engangena ejeli engelalangelalapho ayabe engelacala khona wazabotshwa kodwa nxa kuyindaba yentatheli izindaba wonke umuntu okuhulumende labanye abaphandle abayenze ezombusazwe bonke babona ingani bayakwazi ukuthi intatheli izindaba kufuze zize zisebenza kanjani yithi esahamba esikolo yithi esikwaziyo ukuthi kufuze sisebenza njani yithi okufuze sibe sihlala phansi njengentatheli izindaba sithi hhayi omunye wethu engaphambanisa sizamenza kanje njengalokhu esikubona kusenzwa ngodokotela kwabanye babo njengalokhu esikubona kusenzwa yi-Law Society of Zimbabwe kwabanye babo ababengamagqwetha thina sithi sifuna ethiwa yi-self-regulation sifuna ukuthi nxa omunye wethu engaphambanisa sibe le mthetho yethu yokugweba lowo muntu lokubeka indlela angalungisa ngayo izinto abe phambanise ngazo njengabanye njengabodokotela njengamaloya why kufuze kube yithi sodwa esenza njalo ngohulumende yikho okuhluphayo yikho sithina sifuna i-self regulation ngeviki elizayo siyabe sikomnye imihlangano lomphathi intambo we-information nabanye bakhe sikhuluma ngomthetho ozayo kumbe abafuna ukuwuletha we-media practitioners bill why umthetho lo ufuna ukuletha abayithi co-regulation uhulumende yabe kwelinye ingxenye thina sikwelinye ingxenye sinyedana ukwenza ukulungisa i-industry yethu esingakufuniyo yokuthi uhulumende ebesitshiyo ukuthi ungenza so siyakubopha ungenza so siyakwenza so
uLeopold Munende ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalists Association sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington D.C.
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isikhumbuzo sowaye ngumqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uConte Mhlanga siza kwenziwa kusasa eBulawayo Amphitheatre phambilini kokungcwatshwa kwakhe eLupane ngomgqibelo. Umqondisi wogatsha lwezemidlalo ole-National Arts Council umnumzana Nicholas Moyo utshelele liphephandaba ukuthi bekumele lumbuthano wenzelwe e-Amakhosi Theatre kodwa kwabonakala ukuthi lindawo iza kuba ncinyane ngalokho uzenzelwa e-Amphitheatre. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi intengo yamafutha ezimoda iqhubeka isehla ukungabangela ukuthi intengo yokudla lempahla ezitolo yehle. Leli phephandaba lithi intengo yamafutha la yehlile njalo izolo osokwenza ilitha linye lepetulo libe i-$1.60. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi bakaStudio 7 kundawana zonke zelizwe siyaphila siyabonga umsebenzi esiphathela wona siyamangala mina abantu bezihlupha ngokwesithi bona abavoti njani akuncedi lutho kambe emhlabeni sima uzelwe ngowesifazana kukhona okungapheliyo yini noma uyenzani kumbe uyenzani kukhona okungapheliyo kuwe yini uzibuzwa lo mbuzo nakubona ukuthi akukho so lona lo mbuzo okhona uyohlukuluza abantu sekubuhlungu ebantwini yikho lapho osuzagcina khona yonke into ibuhlungu mase siyaphila khumbulana amazwi baba umuntu umgamo wa ukhulise zaphuma ngathi ngawukabanga ukuthi uphupha uthuthe indumba ukhohlwa ngaleli lizwe ukuthi ungalibuza ngathi ividi yakhona uyaphuma yikokho lokho kwenzakala empilweni akukho phezu kankulunkulu yabonaizilinginalonke sathanele sabo ngami ngithi linjani khona ngapho yami ngikhokho
ndivuka njani mzulu kandaba mthokazi omuhle kwistudio seven lapho indaba engingayo lapha ngathemba mliswa lapha engumzekuseni esithi yena uzakhuluma-ke ntambama-ke ngendaba kasuzan mtami lo wadlengulwayo ngupresident lo sithi yena uyala ukuthi hhayi akulanto enjalo hhayi indaba ikhona baba mliswa lobo ungaze ukhuluma uthini usuzan mtami ukhuluma kuhle kuhle ukuthi wena lenza ingane kuhle kuhle kuloku uvumelana kodwa ngemuva khonokho kwakuvele kwaqala kwenzakala ukuthi yena wadlengulwa ngupresident ele minyaka engu-15 njalo esesesikolo into enjalo madoda lingaboyivikela ngoba vele iyenza ukuthi lize liphambanisile ngibuye kuye wena mthwakazi wena wena mthwakazi wena ye into eyenza esibili hhayi i-tribalism yakho lapha hhawuyifaka kakhulu kakhulu and uyayixotsha abantu wedwa khangele ujamisa akhulumi loba ngukuthi mndebele kumbe mshona hhayi ikhuluma ngezimbabwe wena lokho ubhizi uphethe hhawu uyasiyangisa mani zama ukuthi ukuyishiyane le nto yakho leyo yokuyehlukanisa abantu leyo ungawuzenza into yakufuna lize liqunywe khulunywa ngelizwe ukuthi liqunywe shiyane lokuninginingi lokho bakithi liyasiyangisa thina sithi hhayi asikhithi mengigoshamisa ngoba nguye lapha nezimkhangelele lapha ukuthi hhayi angaba phambili ngokuhamba kwesikhathi izinto zizilungele nyabona
studio seven ninjani basakaza abahle hhayi siyabonga siyazisa indaba engithi kubafowethu laba basebotswana negoli ababelokho besithi thina sihambe siyovota esisekhaya bethi sihambe siyovota bona bekhuluma besebotswana akubo south africa kathi bona indaba bengabuyi bezovota bona indaba bengabuyi bezovota ababuye bona bezovota ikhonto besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la thina kwakuvota lokho hhayi asisakungendo siyavotela bani kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakaza akusela izapho yangikhona yaginywa izanu ngeke size siyivotele sesizama imthwakazi ye sesizama ukugxila kiyo beseke sibona ukuthi imthwakazi wena izasishiya lakho kokuvota sivotela abantu besitshoneni hhayi hhayi amashabi hhayi sesidiniwe ngakho vela kusincedi ngalutho akusizi ngalutho futhi njalo soze kwafa kwasisiza ngalutho lokho ukuthi bathi siyevota sesikhanisilile lokho hhayi asikugqugquzeli thina athe sesizama imthwakazi sike sibone ababuye bona babuye sizoncedisana sikhulume ngisiyevota konto besitshele ukuthi siyevota bona behleze esouth africa akubobhotswana bethi siyevota sivotele bani kekho umuntu esimbonayo esingamvotela thina ngiyabonga studio seven
yebo sakubona studio seven lapho sakubona salibonani lonke mandebela amahle manje lalelanini lapho abazali bami bonke labantwana labazukulu konke izanu p f vele ayinathuba ayinatshanse okwamanje nje lokhuyana abakwenza kuthongela hayi angeke sikuvumele kokuqala one thina lapha masika laphana masivele siyavota sivota nje sisale siyazi ukuthi masiwinile akula mavota azophuma after 3 months akula marizalt azophuma after 3 months ngaleyo ndlela kuzofuneka nje sizimele sigijime singene endleleni sigcwale imigwaqo yonke indawo lapho-ke sebe sesifuna ukubonisa la masotsha akhona la ukuthi bona baphethe imbhobho noma yini sizobakhomba ukuthi bona ngeke basenze lutho angithi manje bona sebeqalisile ukusibonisa ukuthi bayasethusela kodwa-ke phela ukusethusela kwabo ngeke kusize ngalutho ngoba ma sesivotile sebe sifuna ivoti lethu liphumelele studio seven ngifuna uhlale wazi ukuthi if uwina lapho okhethweni umfana iwina lapho abantu bahlale bered ukuthi vele siyangena endleleni futhi asesabi siyangena endleleni and siyalwa ma ngabe kuyaliwa sizowina futhi ma ngabe kuyaliwa kuliwe sizothatha ngenkani-ke ma sokuthathwa ngenkani kodwa kuyukuthi siyabe sinjani uvotiwe kwawinwa abantu bahlale beyazi indaba enjalo
njani ngapho kwistudio seven njani kwistudio seven hayi ningikhulumayo uprince ophume ngigwalase kasisamo khona ngalezilethina umabhalabhala hayi nabakithi bengicele ukuthi ngabe lowo mdala loyakezize ukuthi ikhuluma ngani liwo akathi ngugawule lo wezanophile fulo hayi bengicele sihlonipha abantu sibilokuzwayo kakhulu lathi sihloniphe sibili ngoba ambona ijinto engakhulunywa ngumntu obengqondo sike sigqandeke futhi yini esithile ukuthi yena kulokuthula elizweni ambona uyakwazi kumbe njengoba vela antu bezane bona bejayele ukuhlala behlukumeza abantu nabona kuwuthula kwakho kwaba kuthiwe uhlala bebulala abantu hlalele evalweni njengenyamazana ngenxa yabogawuli lawobhudi bakho mina ngabo
siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kwinombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezimelika. EliChina liqhubeke lisethula amazwi aqatha kulandela ukuya eTaiwan okwenziwe ngusomlomo wedalele The House olemelika unkosikazi Nancy Pelosi. Ukufuthelana kweleChina lelemelika kubikwa sokufike kusibanga esikude. EliChina lisole umongameli Joe Biden lisithi wehlulekile ukumisa uhambo lukaPelosi. Lokhu kwenzakala impi yakwele Ukraine leRussia iqhubekela phambili. EliRussia lisehluleka ukuhluthuna amanye amadolobho lapho kubikwa kulokulwa okwesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube.
Ilizwe leRussia liphezulu kwepressure enkulu kakhulu eyokuthi nxa lingathi lilizwe elesatshwa ngomhlaba wonke jikelele kodwa libe selikhulelwa lilizwe elincane elifana leUkraine kungabe lihlazo elikhulu kakhulu. Ingakho iRussia iyagaya zonke indlela zokuthi ingenza njani ukuthi inqobe iUkraine. Ingakho benza ngakho konke okusemandleni ngoba bayazi ukuthi nxa kungenzeka ukuthi banqotshwe iUkraine kuza ukuthi sebetshengisele iweakness yabo kumhlaba wonke jikelele. Ingakho libona ukuthi kuba lendlela eziningi abayilwisa ngayo impi leyo ukuthi banqobe iUkraine njalo sebekhuluma ngodaba lokuthi babona ngathi akube le regime change kukhitshwe umnumzana uZelensky laphana weUkraine okwenzela ukuthi nxa engakhitshwa babona ngathi impi leyi isingaphela ngoba babe sebeza faka eyabi puppet oyabe ezalalela umnumzana uPutin kuko konke akudingayo kuko konke abe kuhlongoza ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kweUkraine leRussia.
Ngesikhangele impi yeRussia leUkraine ikhanya impile isidonse isikhathi ubona ngani izaqhubeka inje yini kumbe sizabona ele Russia likhulela ele Ukraine.
Kuvamile ukuthi ngaso sonke isikhathi enxa kusiba lezimbo ezifana lazana lezi kuba khona abantu abangahambisani lakho lokho okwenzakalayo. Okufana lamanye amasosha asibona ukuthi bebekhona abanye amasosha kade bethunyelwa lapha ukuthi abahambe bayokulwa kodwa kade befika ngale badizethe bachiye noma bahambe baqhubekele phambili bazihambele baye kwamanye amazwe bachiye izikhali bengalwi. Kodwa ke ukuthi uPutin usasele ndlela eyokuthi abe lokuthandwa elizweni lakhe ngibona ngathi basamkhonzile uPutin ngoba ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lweSoviet Union. Ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lokuthi nxa abantu bengabambananga usho ukuthi bazadilize iRussia, iRussia izahlaselwa ngamanye amazwe amaningi kakhulu okuzabhidlize ilizwe leRussia. Ingakho abanye abantu abaningi imbali yeRussia bayayazi kusuka ngesikhathi seSoviet Union ukuthi nxa kungaze kufike leso sikhathi sokusho ukuthi iRussia isingabe lelizwe elingadubeka kakhulu elingaluza i-economy elingadilizelwa izinto elingadilizelwa izinto zaleziningi kakhulu nxa bengavumela isitha singene. Ingakho sesike sakubona ukuthi okutshengisela sobala ukuthi abantu basamkhonzile uPutin. Bakhona abanye ama-pilots abake basuka bathi behamba befanele behambe beyokulwa bayenelisa ukuthi babe lendlela zokucommunicate lamanye ama-spy ase-Ukraine. Ama-spy ase-Ukraine la ebathembisa izimali ezifika kubo $2 million ukuthi ababuye besuke ngathi bayohlasela kodwa bafike ngale bayehlalisa izindizamtshina zabo elizweni lase-Ukraine. Kodwa-ke ngokwenza njalo ama-pilot lawa ahamba athola yonke information enaleyana bayenza sengathi bayalandela izinto lezi ezikhulunywa ngohulumende wase-Ukraine ukubahuga ukuthi ababuye. Kodwa-ke ekugcineni sibone begcina bengasakwenzi khonkwala begcine sebephenduka beletha yonke information enaleyana bezoyinikeza uhulumende waseRussia okutshengisela sobala ukuthi basamlalela njalo labantu nxa sibona abantu abaningi balokhu kukhuluma nje bakhuluma ukuthi bona bayamsekela umnumzana uPutin ngendlela ayenza ngayo izinto njalo le ngendlela ukuthi badefenda i-sovereignty yabo.
Umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube ngolandela ezombusazwe welemelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 bathole imininingwane yabo ingaqondanga. Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele ismiswe umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhla Sanje, olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.